sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ninjani balaleli besijesezini lapho elikhona ngezindawo ngezindawo. Ngibingela imihlanhla mahlango sekutswana eFrancis Town ekhambela mama ngamhlanhla nonkosikazi wamampofana endevukela phansi athulani lomalume umfolo ngwenya lojabani ngwenya lonkomo RJ ngithiseqedile kulima yini ndaethe salima ngithi ngiyabonga imihlanhla mahlango sekutswana eFrancis Town. Amen.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. I-3C ma abantu bekhuluma ngayo ngokuthi ingumthengisi ya. Ibolalela. Thina mina hayi khona thina. Ngihlala ngisithi mina i-3C lezano into yinye. Iyali 3C. Nanku i-pure ama 40,000 izano ayizange yangena ebantwini bayo yabatshela ukuthi i-pure izano. I-3C isithengisile sekuyi-one party state izalo ne-3C sekuyinto yinye. Yona le nto engihlala ngitsho. So i-3C selithengisile ke. Hayi, bonani okunye, bonani omunye umuntu kumbeni nijele luchamisa, kumbeni nifuna omunye mhlawumbe onesithunzi kulo chamisa ngoba uchamisa vele nami hayi uchamisa ngathi ngifana nenkomo vele ngathi hayi uchamisa kalazithusi hayi uzifananela ngifana nenkomo nje hayi funa lomunye mhlawumbe lifake ukhakhayo soludala lomncube mhlawumbe lifake umuntu osemdala uchamisa childish kakhulu. That is why abantu bakhe vele sebesiyajoyina izandla sokuyinto yini.
Kuma ndasanda kwelebutsana enye indaba emangalisayo kwelakithi indaba le supporta ngabantu abathi uhulumende urayithi mayenika amaphalamenti imali. Kodwa mina ngokubona kwami uhulumende kakho rayithi ngokunika amaphalamenti ngoba vele bona amaphalamenti abasebenzi umsebenzi wabo abawuqhatshelwayo wehluleka ngoba belandela umbuso wobusela owohulumende wabo. Naba sebenza umsebenzi naba vuma ngathi uhulumende bahlale bemtshela iqiniso naba hola la imali ngale abayinikiweyo yona leya kuthiwa bayibolekiwe asiyokubolekwa lokana ngokusela futhi okunye okwenzakala ebavala futhi bengasebenzi umsebenzi abayiwo bawuqhatha bamele abantu but abantu akukhanye ukuthi babamele ngani wakati ilizwe liyasuthiwa kuswelakala iqiniso amaphalamende ukuthi bakhulume iqiniso betshela nohulumende wabo ongumnankakwa ukuthi lokhu kuwrong lokhu awurong into abayimeleyo laba kuqhatshelwa but bayakwehluleka abasebenzeli bantu idina le mali loba beyibolekile lakulanto abazazenzela yona futhi bazayidla nje zithele lezi ngozalo ukuthi bayibhadha kube nzima futhi kanti besele bona ukuthi vele bayehluleka amaphalamende angikhona imigwaqo abahamba kiyo khona bebethe emaphandleni ayithandeki labo anxaimhlomboni lokho wabangaphalamende kuthiwa umelene zemigwaqo wathiwathi akula mgwaqo asazi ukuthi abemelene ukuthi imigwaqo ningekho imali ezibadiningi le mali yama-tollgate okuthi ngayiyalungisa imigwaqo kodwa konke lokhu akwenzakali.
Sanibonani Studio 7 akunankinga konke kulungile umomo umi kahle hhayi abantu bepinda bengakhali kakhulu abantu bepinda bengakhali kakhulu izano lama-strategies amaningi so osibanda bathole iloni ye-$40,000 then baze banikeza imali $40,000 kodwa wena just a human being wahamba usuthi uyadinga iloni uyayincitsha noma ungathi udinga iloni ye-$1,000 bayakuncitsha. Manje lapha bayenze iproblem enye abantu abangayinanzeleliyo bonke ama-MTs athole imali bona babheke emalini yena leyo abalokuzekiyo abayitholileyo waqalisa le nxusunxusu then you can't speak too much ngoba lwani umuntu uzadiletha imali yami uyabona bathetha imali yokusela phela yimali yokusela le.
Salibonani kuStudio 7 ngiyalibingelela lonke thanda ukulibonga ngenhlelo zenu elisinika zona indaba ezimnandi indaba ezimqoka indaba ezisela iqiniso ngathi la mangawezane esiwathola lapha ezimbabwe. into yokuqala ngithanda ukubonga ubaba uGawule. Obakuqala ukuzwa ubaba uGawule esola ibandla lakhe lezane PF kule kuyenza sibili hayi imbi kakhulu. And futhi khonapho ukuthi kwenjalo izandi vele yasifulalela abafowethu into yokuqala. Okwesibili yasifulalela umkhonono. Okwesithathu isifulalela ilizwe. Ndithi sinje sabantu abasekhaya kwamazwe kungenxa yezane PF. Mina ngisakhamisa ekhadi khadi lapho lapha sitshelezi nekhadi khadi mina ngi-over 12 years ngihlala kwekhadi park akula ntuthu wokuthi ngingabona abantu ezanga khathesi ubaba uJoseph Chulu onguye usosiphathamandla wekhosonti yami lami bayala ukuthi bakuye emhlanganweni sizobacha ngezenzo zabo abazenzayo kabafuni ukubuya lo council wakithi isdrag i-stit kabafuni ukumela egcikeni ama-bills are very high pho banje bakuthi abantu bathinini labo vele sebesidlala ezane kodwa bananzelele ukuthi umnyaka ozayo iyeza sifuna ukukhipha zonke izinto ezikhona kulindlu zethu izithanyelele phandle siyazikhipha zonke kanye labo bonke labo bakhona uJB la ubekhona lo kuthiwa uJB uchalachala ezanu p ubeya lapha ezozidlala amehlo ubethembisile ukuthi abantu abuzobazisa bazokhuluma into yona le abayiyo yona into yasebenzile izakhamizi ekhadi park kuvele kungamanga konke lokhu asibafuni njalo futhi kathi futhi umuntu oza kuthi khona ulibandleli le bazothimela lapha thina sifuna ukuzifakela thina umuntu ongowethu thina izakhamizi lapha ekhadi park kazifuni iphathi lapha sesithwele nzima sithwele nzima lapha ekhadi park lapha ngiyabonga.